Ziningi izizathu ezingabangela ukuchitheka kwemitshato okugoqela udlakela ezimulini, ukungathembeki, ukuswelakala kwemali yokondla imuli kanye lokuguquka kwamasiko lendlela uZulu asephila ngayo. Ezikhathini eziningi ukuchitheka kwemitshato kuhlukuluza abantwana kanye labesifazana ikakhulu laba abangela indlela yokuziphilisa kanye lemuli. Lanxa nje ilizwe lilemithetho ephatha ukuchithwa kwemitshato lokuthi abehlukanayo bangavikelwa njani ukuze bangalahlekelwa kakhulu, iningi labantu lichata lingazi amalungelo elwathola ngaphansi kwemitshato le okwenza kube nzima ukuthi isebenze lapho sokwehlukanwa. Unkosazana Precious Ncube oyisakhamuzi uthi ukuswelakala kwemisebenzi kuleli dolobho kungabe kubangela ukuchitheka kwemitshato. Uthi iningi labesilisa selaxotshwa emsebenzini kulandela ukuvalwa kwamafekthali osokulethe ingxabano emulini eziningi kubangwa imali. Wengeze esithi kudingeka ukuthi izimuli zihlele kakutsha ukuthi ziphilisana njani lapho wesifazana kunguyo sephilisa imuli eyisebenzela owesilisa eselahlekelwe ngumsebenzi.
Osokusenza ukuthi abantu bayehlukane, percentage yakhona ikhwele kakhulu. Bonani abantu nxa bengasasebenzi kugcina ku-affecta even indlela abantu abaphila ngayo endlini, ukuthi uthando lwakhona lugcina lungekho ngoba kuthiwa kulathando nxa kungela kudla endlini.
Umqondisi wenhlanganiso yabesifazana iEmthonjeni unkosikazi Sithembile Mathambo uthi imitshato ingabe ichitheka ngenxa yolwazi abesifazana sebabalalo ukuthi bangameli udlakela kodwa badinge uncedo. Wengeze njalo esithi baningi abantu asebetshada imitshato yemithethwandaba, ngakho lokhu yikho kungabe kutshengisa ukukhwela kokuchitheka kwemitshato ngoba kudala iningi labantu lalisehlukana nje kungayiwanga edale okokusiba nzima ukwazi ukuthi mingaki imitshato echithekayo.
Mhlawumbe abanye bengasola ukuthi omama kumbe kulokhu abakuyenzayo, kodwa sinanzela njalo ukuthi ama-statistics engathi kuyakhwela kulwazi omama besesiba labo ukuthi khona sebekwazi ukuthi khathesi uba behlukuluzwa inyathelo bani ebengalithatha. Singakhangela emuva omama isikhathi esine babetshaya kungelalutho abaliyenzayo bengayiripoti.
Unkosikazi Emma Msipha uthi ekadeni amantombazana ayedingelwa abayeni njalo kube lamalunga emula njengabobabakazi ayikhangela ukuthi lumtshato uqhubeka ngendlela yini. Uthi ukuguquka kwempilo kutsho ukuthi amantombazana nasezenzela izinqumo ezigoqela ukufunda, ukuzisebenzela kanye lokuzikhethela ukuthi afuna ukutshata lobani, okutsho ukuthi alakho njalo ukuthatha isinqumo sokuphuma kulowo mtshato nxa kungelantokozo.
Ngoba abantwana bakhathesi balezinto zabo abazifisa ukuzenza, bafuna ukuzikhethela impilo zabo, ukufunda konke, ukusebenza wonke okuyenda emntwini amthandayo. Manje nxa sethathwa esiyaphiwa umuntu, especially baphiwa futhi labantu abadala, akuphiwa umntwana, ayiphiwe ubaba olingana lobaba wakhe. So kuyabe kungakuhle khonoku.
Umnumzana Amos Mugwagwa osebenza kuxwayisa abatshadileyo uthi esinye isizathu sokuchitheka kwemitshato yikungathembeki osokwaba lula lamhla ngokusetshenziswa kwabomakhalekhukhwini abanabo-Facebook lokunye okunjalo njalo. Uthi lokhu kwenza kube lula ukuthi abathatheneyo bangathembeki kubomkabo okubangela ukuchitheka kwemitshato.
What I've started noticing is that it has now become much, much easier for married people to cheat. Because now you can cheat in the comfort of your home with your spouse there. You can cheat in your office, you can cheat in your car. So cheating has become very, very easy.
Umgwaqo uqhubeke esithi kudingeka ukuthi abatshadayo bafundiswe baxwayiswe ngempilo abayiqalayo ukuze bazi okumele bakwenze lendlela zokuziphatha ezigcina umtshato. Wengeze esithi iningi labantu liqeda amaqubaquba ezimali kulanga lomtshato kuphela, likhohlwe ngempilo okuyikho izalandela. Ukuchithwa kwemitshato kuleli kungaphansi komthetho we-Matrimonial Causes Act ka-1986 osowatshintshwa kanengi. Ngaphansi kwalumthetho, umtshato uchithwa ngezizathu ezimbili lapho ababili sebesehluleka ukuphilisana ngenxa yokungathembeki kumbe bengahlalanga ndawonye komnyaka kumbe lapho omunye egula ingqondo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Smanda.